kuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 13 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, sebe litshumi la sishiyagalombili abantu abafa ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli we-MDC uBlessing Toronga eChitungwiza. Odokotela bezinga laphezulu, ama-senior doctors, batshengisele esibhedlela seParirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye nokuncipha kweholo labo. Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukarhulumente olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe esokuqatsha ababalisi abengenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le-MDC uBlessing Toronga yena onyamalale ngozibandlela ngesikhathi amasosha lamapholisa ekhahlameza abantu utholakale efile emochari yesibhedlela seChitungwiza ngomvulo. Lokhu kwenza inani lababulawa ngamasosha liqonge lifike kutshumi lasishiyagalombili okugoqela lepholisa okuthiwa lagongodwa ngamatshe ngababetshengisela. Isikhulumeli somdeni wakhe sitshele iphephandaba lebulenjini elezimlife.com ukuthi uToronga wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabogatsha lwezomvikela ngozibandlela. Mhlaka 24 wayabulawa kwathi isidumbu sakhe sayatshiywa emochari mhlaka 27. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukufa kukaToronga kwenyusa inani labantu ababulawa ngesikhathi sokutshengisela lokhu lifike kwabayisishiyagalombili. Sixoxele siphathamandla se-MDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kubuhlungu okwenziwa yiZANU-PF. Abantu babecabanga ukuthi nxa kuphuma umgaba kungena uMnangagwa funa kuzaba lobubelo. Bamuzwa ekhuluma uMnangagwa, ekhuluma nge-Second Republic, ekhuluma ngelungelo loluntu, ekhuluma ngomnotho, ekhuluma ngakho konke okuhle. Abantu bathi hayi kuthi sokusiba lotshintsho. Kodwa-ke lokudana okukhulu ngoba okwenzakalayo njengamanje kubi, kungcolile, kudlula okwakusenzakala ngesikhathi sikamgabe. Yikho-ke njengabantwana beZimbabwe-ke sisebunzimeni, okumele ukuthi i-international community ingenele ibone ukuthi iyamisa ubugebenga lobo obenzakalayo elizweni.
Abakwamanye amazwe okhuluma ngabo laba yi-international community Ndlovu bengangenela njani, baphathise njani? Njalo
kule SADC, kule AU, kule United Nations zinhlanganiso ezikhangela ukubona ukuthi amalungelo abantu kayephulwa. Kumele bangenele iSADC imtshele kuhle uMnangagwa ukuthi akwenzaka kusikho, ingenele imise udlame lolo olukhona. Ngoba uhlupho esiba lalo ukuthi amazwe e-SADC bayebe nalokho ukuthi ayi-solidarity, bevumelana, bevikelana entweni-ke ezimbi. Yikho sithi sesifikile isikhathi sokuthi-ke oRamaphosa labanye bakhe ku-SADC baphumele egcekeni. Nangoke bekhona eZimbabwe uRamaphosa wakubona kusenzakala, bebotshwa isikhulumeli sethu Jacob Mafume, bebotshwa labaningi, betholakala abantu ababulawayo emochari. Isikhathi sokuthi bangenele kathesi bamtshele-ke uMnangagwa ukuthi akwenzeka sikho, akumelanga ephule ilungelo loluntu.
Lisalalo yini ithemba kunhlanganiso ezifana lesadaki?
kumele ithemba libe khona. Isadiki kumele itshintshe indlela esebenza ngayo. Isadiki akumelanga ivikele lamabandla okuthiwa ngama liberation movement. Kumele isekele, ingenele, incedise kumalungelo oluntu kwiSADC region yonke. Kungakhathalekile ukuthi laba bantu ngabe bandla elinjani, kodwa kumele bangenele babonte ilungelo loluntu yilo liqakathekileyo. Kungaba lelungelo loluntu kutho ukuthi-ke lezomnotho lazo zizaqhubekela phambili, zi-improva ilizwe, linotha, abantu behlala kuhle. Yikho-ke kumele iSADC itshintshe indlela esebenza ngayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-MDC sixoxela ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa kumbe abesibhedlela seChitungwizanga lolu daba. Odokotela bezinga laphezulu ama-senior doctors batshengisele esibhedlela se-Parirenyatwa eHarare namuhla bekhala ngokuswelakala kwempahla yokusebenzisa kanye lokuncipha kweholo labo. Odokotela laba baqale ukukhalala umsebenzi izolo njalo bathi abasenelisi ukwelapha izigulane ngemfanelo ngoba imitshina esesibhedlela lesi isindala njalo ifaka izigulane engozini enkulu. Kubika uGibson Bebe.
I-Studio 7 ifike esibhedlela seParirenyatwa yathola udokotela sebebuyela emakhaya kodwa abasafundela umsebenzi, ama-junior doctors bebesebenza. Lokhu kukhalala kwabodokotela abadala kubika kusesibhedlela seParirenyatwa kuphela, kodwa kukhangele ukuthi kuzaqhela kusiya kwezinye izibhedlela elizweni nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zabo. I-Studio 7 ikhulume lonobhala wenhlanganiso emela ama-junior doctors eZimbabwe Hospital Doctors Association, udokotela Mthabisi Bebe, othi izikhalazo zabo senior doctors efana nalezo ababeziveza ngesikhathi bekhalala umsebenzi ngompalakazi nyakenye, ngakho uhulumende kumele azilungisise masinya.
Emsebenzini okwakhathesi siyahamba and okumele sikunanzelele ukuthi ama-specialist lawo angena ku-strike so far isibhedlela esiyi-1 eParirenyatwa. So kwezinye izibhedlela umumo izibhedlela nje ngathi lokhu ufanani, but esikunazelelayo futhi ukuthi ama-specialist lawa they are striking, bangene ku-strike indaba esazikinela ku-strike thina ngo-December. Kona kutshengisela ukuthi i-government ayikakhangeli zonke izikhalazo esasizifake kibo ukuthi bezikhangeli ngo-December.
Ubebe uthi loba odokotela abatsha besiya emsebenzini inhlanganiso yakhe iphatheke kumihlangano lohulumende ikhankasela ukukhwezwa kweholo labo kanye lezinye izikhalazo abaziveza ngomnyaka odluleyo lapho bekhalele umsebenzi. Wodwa uthe badanisa ukudonda kukahulumende ekulayeleni izikhalazo zabo.
Badonsadonsa balomhedehede ukuthi ayele vele ukuthi bona they don't usually act to the agents okuyamele ekhangelekeyo. Asilathemba lokuthi bazakhangela izikhalazo zethu, kodwa okwakhathesi nje into esisimisayo khonaukuthi kumele siqale sihambe sihloko sikhuluma labo, sihamba kuma-meeting angikhona as according to ama-labor laws angikhona. Nxa singafika isteji sokuthi sesibonele emthethweni ukuthi lokhu abakwenzayo asikujabuleli, isikhalazo zethu asikhangela, siyababhalela incwadi nje sibatshele ukuthi sesikungena ku-strike.
Kodwa izakamuzi zeHarare ezikhulumele Studio 7 ziveze ukufuthelwa ngokuqhubeka phambili kwezisebenzi zikahulumende zikhalala umsebenzi, zisithi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaqakathekisa impilakahle yezisebenzi zakhe. Umnumzana Ngcobani Dube uthe ingxoxo lohulumende zikhanya zihlula ngoba mihla yonke akunakuzwanana lezisebenzi zakhe.
Indaba le yabodokotela yisi ibe indaba eke yahlupha kakhulu esikhathini esidlulele, and uhulumende waphuma etshengisa ukuthi sokusebele equipment sebele kungama-surgicals asebekuthethe asebelakho, so odokotela babuyele emsebenzini into abangasebenzisa sezikhona, kodwa khanya ayisilo qiniso ngoba odokotela bathi akusincede ukuthi singela zinto ezokusebenzisa. So uhulumende kasiphathise kulokhu ngoba into eqakatheke kakhulu, asifuni ingxoxo futhi sifuna i-action.
Lokhu kugcizelwe ngesinye isakhamuzi seHarare uMnumzana Mcebisi Mabhena othi uhulumende kufanele angenele kudaba lolu ngesiphangiphangi atshengise ukuthi uphatheke ngempila kahle kaZulu.
Nanakana ukuthi uhulumende ngabe uyagijima sele agcwala indawo yonke abone ukuthi uyalungisa isikhala zama-doctors ngoba abantu bayakufa. Asonto ehlekisayo sile singadlala ngayo sisolana sithi ubani urongo but sidingakho dokotela uhulumende agijime sele alungisa indaba le ngoba abantu bangaphela ezibhedlela lapho.
Imithi kanye lamaphilisi kuqhubeka kusilela ezibhedlela zikahulumende ukuthi lezo ezizimeleyo zihlawulisa impadalo ephezulu engeneliswa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa amacala okuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa. UJonas ubotshwe ngomvulo njalo uzalala esitokisini okwelanga lesithathu namuhla. Abachuchisi bathi umsolwa uhlambaze uMnangagwa nyakenye esithi ungumbulali olezidumbu ezedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu phansi. Igqwetha lakhe unkosikazi Nontokozo Dube uthi uJonas uyawalandula amacala awetheswayo. Uthi njalo uzaphindela emthethwandaba kusasa esiyacela ukukhululwa ngemali yesibambiso i-bail.
Bamisile phambi komthethwandaba namuhla ngama-charges okuthi wathuka umongameli welizwe besebenzisa u-section 33 we-code okuthiwa i-criminal law code section no-reform code. Ichallengile ukuthi bengamfaki ku-remand because ngendaba yokuthi ubona kwethu njengamagqitha akhe esithi thina kulo section 34 owe-SM Act nale ikhodi engiyakhuluma ngayo othi yena kulamanye amacala ahlanganiselane nalele lokuthethisa umongameli welizwe ukuthi nxa i-state ingakawayithesa umuntu kuyabe kumele ukuthi baqale bathole imvumo ku-prosecutor general ukuthi baqhubeke umuntu lo bamethese icala. So i-state yasiphendula-ke i-opposa ekade sikutsho umajistrate wasenikile i-ruling yakhe isinqumo sakhe namhla ngama-quarter past four asesithi hayi asisakuzwisisanga kuhle indlela yena a-interpret-a ngayo i-section 34 ayifanani le ndlela thina kade simkhangela ngayo. So baseyomfaka-ke ku-remind sizakekhothi kusasa ngoma after 8 sesiyakhangela-ke indaba ye-bank esengathiwe ngama-issues e-bank.
Isikhuluma nje uvalelwe njalo uyalala phakathi.
Iye kwanamuhla uzalala phakathi.
Yena uthini ngamacala awetheswayo la?
Hayi kawavumi.
Udaba lokuthuka kumbe ukweyisa ihofisi kamongameli ludaba esake sabona eminyakeni edluleyo luphathwa ngumthethwandaba njalo unquma ukubana kakumelanga kube licala ukuthuka umongameli. Kuyini okwasuka kwatshintsha kanti?
Mina ngokuzwisisa kwami ukuthi sokwake kwaba le-challenge e-constitutional court ngabantu abashiyeneyo nje ngeke baze ngathi abathathu bezama ukuthi bethi yena leyi-section 33 yokuthuka kwamongameli welizwe asiyo ngathi ngesilungu i-unconstitutional.
Unkosikazi Nontokozo Dube ligqwetha elimela umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Ideal Zimbabwe umnumzana Tinashe Jonas.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz kwi-shortwave.
Iningi lithi litshayela ihlombe ugatsha lukahulumende olubona ngezemfundo ngokumisa isinqumo obelusithethe sokuthi luqhathe ababalisi abangenelisiyo ukukhuluma ulimi lwesiNdebele kumbe ezinye zendimi ezikhulunywa ezigabeni zeMathebeleland. Uhulumende usanda kuveza uluhlu lwamabizo ababalisi abakhethiweyo ukuthi befundise esikolo zakoBulawayo laseMathebeleland. Olutshengise sobala ukuthi inengi labo ngabuhlobo lwesishona. Ingcweti kwezemfundo zithi kumele umbalisi ofundisa umntwana izifundo ezikuzinga eliphansi abelwazi ulimi lwakhe ukwenzela ukuthi amtolikele ngokuqotho amabala esingisi. Lokhu kugcizelelwa isisekelo sombuso kanye leziqondiso zomanyano we-United Nations. Umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo unkosikazi iTumisang Thabela ubikwa esithi umtshina kahulumende ubulengxaki yikho kwenzeke leli phutha. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo unkosazana Priscilla Ncube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo engumbalisi.
Njengomuntu ikakhulu khathesi ofundisa laba bantwana abancane abe-ECD, ngikubona kungela wena ongathi wena uzafundisa umntwana elimi lomntwana ongalwazi, ngoba vele the requirement ukuthi ufundise nge-mother language. So nxa uvele ungazenelisi ilimi lomntwana, there is no way you can do justice to your job. You have to speak using mother language so that umntwana akusho. Ngoba for example I can say ku-ECD angeke ngathi umntwana engasazi isikhiwa, engasazi isishona, engasazi isindebele, ngithi mina ngizamfundisa ngali limi lwangu yena angalwaziyo, kumele afundiswe ngolimi alwaziyo.
Ungathi uhlupho lolu lubhahile yini ngoba sake saluzwa ekuqaleni?
Eqinisweni lubhahile, ngoba sizizi bakhona abanye ababalisi ukuthi akaluzwa ulimi abe sezama nje ngobe ngumbalisi, ngoba nxa ekhuluma amabala kufika kube le-wrong meaning emntwaneni engazwa okumele akuzwe, azwe okunye naye angakuzwisisile ukuthi kathi kumesizeni. Linyathelo elihle esibile silithaye lihlombe ukuthi kube lesiphathamandla esivumayo iphutha lento eyenzakeleyo kulokuthi siqhubeke sisenze ngani kasiboni thina sikhanyile, ukwenzela ukuthi ulimi lungachabalali, ngoba selichabaleli ulimi ngomuntu oyabe engazi ukuthi kumele akhulume athini ulimi labantwana behle bebambe into engayisiyo. Ngiyangunanzelele kakhulu futhi ukuthi nxa sebebhala imihloliso abantwana abenzi kahle elimini lolu ikakhulu lwesindebele, ngoba babe bevele sebefundise babamba into engayisiyo. Nxa ufundisa e-primary ufundisa iklasi kawu-specialize kuma-languages. Nxa evele yena thine primary singatsho ukuthi siyaspecializa, e-primary kuspecializwa kuphela ama-practical subjects wengiwaziyo, but otherwise all wonke la amanye ama-language akula specialization, meaning uthisha ongaziyo ulimi still is required ukuthi afundise ulimi lolo.
Uhlupho lolu lungabe lubhahile yini le maphandleni?
Ngathi angilatshani i-research sibili engithi ngiyibambile engagcwalisa lokhu engikutshoyo, kodwa njengomuntu olakiwo emaphandleni nakhona ngale maphandleni nxa ngithe ngavakathele ekhaya ngiyabathola abanye ababalisi abangalazili kodwa bekhona. So kusitsho ukuthi kutsho ukuthi lakho itwantani wanaza abantwana emaphandleni labo bayafundiswa ngabantu abangalaziyo lolimi.
Lo ngunkosazana Priscilla Dube ilunga lenhlanganiso ye-PTUZ njalo ungumbalisi ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabahlala phandle kwelizwe lwe-Diaspora Forum sixoxa ngamazwi eziphathamandla zakwele South Africa akhuthaza inzondo yabokuza. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umthayeli wendizamchina ye-Ethiopian Airlines eyawayo yabulala abantu abalikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa ngempela viki. Ubikwa wazisa asebenza labo ukuthi indizamchina le eyohlobo lwe-Boeing 737 yayingasebenzi kuhle. Kulabanye njalo abathayeli abahlanu asebeke bakubeka sobala ukuba uhlobo lwendizamchina le kalusebenzi kakuhle. Abahlenga abasengozini kwele Nigeria baphakathi kwemizamo yokususa abantwana abadilikelwe yisakhiwo edolobheni le-Lagos. Inani labadilikelwe isakhiwo lesi alikazakali kodwa kunakanelwa ukuthi lingafika kumakhulu ambalwa. Owayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump umnumzana Paul Manafort namhla ugwetshelwe ukuhlala eminye njalo iminyaka emithathu kulandela emine ayigwetshwa ngeviki edluleyo. Abafelokazi ezansi yamaNdebeleni bakhala ngembhadalo efunwa ngumthethwandaba waphezulu owe High Court lapho kusabiwa ilifa. Bafuna njalo kuguqulwe eminye imithetho edala ukuthi bengafinyeleli ilifa labo. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eGwanda obujonge ukufundisa abafelokazi amadoda asetshiwe ngomgabo lentandane mayelana ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Kubika intatheli zindaba yethu u-Albert Ncube.
Iningi labafelokazi lithi ngaphandle kokudula kwembadalo le, umthethwandaba uthatha isikhathi eside ukuthi wabe ilifa, okudala ukuthi izihlobo zihluthuneleyo mpahla. Unkosazana Sihle Ngathi ngumfelokazi, njalo udise le minyaka ezama ukutshintsha indlu ibe sebizweni lakhe, kodwa imali efunakalayo iningi kakhulu. Abafelokazi abangene lomhlangano bafundiswe ngemithetho yokwabiwa kwelifa. Njalo unkosazana Thulani Dube uthi bebesemnyameni ngeminye imithetho ebavikelayo lapho betshiwa ngomkabo. Ngaphandle kwemali abafelokazi bathi bafuna eminye imithetho okwabiwa ilifa efana lale esithembo iguqulwe. Umqondisi wedale laphezulu ela High Court, Master of High Court umnumzana Eldad Mtasa, uxwayise omama abasemendweni ukuthi impahla efana lezindlu kumele ibhaliswe ngamabizo omabili elikababa lelikamama ukuze kungabi lo dubo lapho omunye ethe wedlula.
It's important to have joint registration of an immovable property. Zvinokudzirirai.
Ikuthaza obaba ukuthi sibhalwe omama, sibhalwe lathi ezindlini ukuze sibe yingxenye ye ownership yezindlu zakhona. Omunye engadlula kuba lula.
Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa obekumele angene lomhlangano ngenelisanga ukufika njalo uthumele umsekeli kamphathi Ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Uthi kuqakathekile ukuthi abafelokazi babekwazi limthetho ukuze bengaqilwa.
Injongo yesihlalo njalo yikuthi sisebenzisane nani bafelokazi. Omama labobaba abashiywayo ukuba sivulane ingqondo silimuke ngodaba lwenondo.
Lobanje unkosikazi Mnangagwa ephethe sithi imbuthano yakhe ayilani lezembusazwe. Abanye abangene lomhlangano bebegqoke impahla ebandla elibusayo elezano PF. Ngimele iStudio 7 ngisemajawondeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Tiena lije likantunjambila isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Sebelishumi lasishiya kalombili abantu abafe ngesikhathi sokutshengisela ngozibandlela kulandela ukutholakala kwesidumbu somsekeli webandla leMDC uBlessing Toronga. Kwanele Mthwakazi lingayikatshana likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.